Izilo kuthiwa kule podcast ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of planet yethu, asisoze sikwamukele lokhu, asonto ezingasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandleni e-Triple C and basayinelwa yinhlanganiso ye-Triple C. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngathi isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngasethi kule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenza kahle. And we think as soon as he accepted the gentleman.
Akule tuthi na lokho kwenziwa nguSengezo Cabangu njengoba siyabona ukuthi khona ngale mthetho ndaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo pho lizakubamba njani khona ukunxa lingavinjwa
thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo-ke yikubana sikhokhele abantu bezimbabwe kuze kube le nguquko izanupf ayisoze yahlala phansi la izabe izama ngezindlela ezithiyene ukubana-ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people so konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisa lemuva kodwa kasiyimuva siyaphambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje-ke besikudodudo e-County Park la sizile futhi ukubana-ke enketha-ke bebekudodudo lapho kulo-honorable Manduna e-County Park kulo-honorable Pasho Sibanda abazali balokujabula lokuthaba ukubana-ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu so sikhangelela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobu nzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota kodwa fanele sizwisise ukubana-ke ye kulobu nzima in this struggle for democracy kodwa fanele siqhubekela phambili njalo ikhampeni yayiqhubeke ebulawa south lapho kulo Nicola Watson labo besenza amadodido labo honorable Eric Gono emagwedwe baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngamadodido bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukubana mhlaka-9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.